into esoleka yosibili le eyenzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions labanye abathize abagoqile abanye ababagama ngokuthi nibarigama election into ezisa usizi. Into thina kade siyikhangelela njengozulu weZimbabwe yikubana ama-sanction lawa ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhanya thina sibe sihamba sibili kuyakufaka ngokuthi uyakudrayiva imota iyabe ibambe i-handbrake but thina sibe siyidrayiva leyo mota ibambe i-handbrake so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma uyamzakala ukuthi hhayi kulahlelwe katshana izijeziso lezi wena uthini?
Njengenjalo abantu bezanu-P F bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani layangisela budlelwane. Kunje lami ngingu-Fortune Mlalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana uMsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye. UDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye. Ngiyabolekisana laye na imali kumbe angibolekisani laye. Uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-America nama-sanctions afakwe izanu efakela abantu beZimbabwe. Ama-sanctions okusela, ama-sanctions okudlwangudlwangu, okutshaya abantu, lokubopha abantu okungekho emthethweni kwechelo zopolitics. Yiwo ama-sanction amakhulu esikhala ngawo. Silesifiso sokubana alibana iZANU-P F lobuthungameli bawo bayawakhipha la ama-sanctions ebantwini baseZimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi. Lapho uyazwela baba Msaka ukuthi udaye ama-sanctions amakhulu kumbe ngithi izijeziso zenotho ziphakelwe abantu libandla leZANU-P F. Wena uthini ngakhona?
Lokhu kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhayelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporta i-America kulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe. Kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporta umthakathi. Ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehlweni abantu ukuthi hayi iZANU-P F yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokubusa.
Kusanga ukuthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hathi abantu bakwele Zimbabwe. Lapho-ke uthi hayi phela lapha elemelika likhangele lokana kumhlabathi njengolokhu uhlala kukhulunywa ngabantu beZANU-P F. Wena uyibeka kanjani khona?
Umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi. I-America kayitshontshi golide eZimbabwe. I-America kayitshontshi ithimba elupane. I-America ayitshontshi diamond eZimbabwe. I-diamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje. Yikho mina lo Msanga sihawula namhlanje sizizalwane zeZimbabwe. Amanye amazwe ase-Afrika athi lokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphetsheya. Yebo abavumelani entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana soke isikhathi sepolitics. Ungakhangela la eSouth Africa kulama-election lonyaka. Abantu be-EFF bayakhampena freely. I-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende. EZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda. Baningi abantu asebafayo o-parties nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana. So-ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi.
Yamzombisakhe ukuthi lina kuZANU-P F yini abathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini hayi khona ukuthi ngamazwi aliphakela izijeziso zenotho.
Ukubana umnumzana uMlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu. Mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijeziso zenotho? Imizekeliso yakhona ingaphi? Njalo kule lizwe yini lapha e-Afrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language? Wonke amazwe e-Afrika ungahamba kathesi khona le-DRC bayabulalana ngenxa yamadamoni abalama-sanction.